ngithanda ukugcizelela ukubana abantu kumele siphile sigqoke ama-mask. Kumele sigcizelele lokho kwakhulunywa ngabezempilakahle, i-social distance, ukugqoka ama-mask. Njalo siyagcizelela ukuthi lapho kubuthana khona abantu abaningi, abantu basasaze lokho esikufaka ezandleni, singabambi amakhala, singabambi amehlo, njalo siphinde sigeze izandla. Kuqakathekile kakhulu konke lokho imilayo esayifundiswayo ngabezempilakahle.
Manyathi, siyezwa izakhamizi sithi bakhathazekile ngodubo lokuswelakala kwamanzi, kuphinde kube nzima ukuthi bahloniphe imithetho ekhona ejonge ukuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ngenxa yokuthi abayenelisi ukugeza izandla bona bengela manzi. Ukubona njani lokho?
Ngiyabonga njalo. Izakhamizi zikhathazekile kakhulukazi ngenxa yokuthi amanzi aseligolide, amanzi abuya mhlawumbe kanye ngeviki, kwezinye insuku ayeqe kuze kube ngamaviki amabili. Ngalesi sikhathi umkhuhlane lo mawuthe wamemetheka kangaka, siyasifisa, siyasicela ukubana usithi council ungenele unikeze abantu amanzi. Siyabonga ngoba kule senzo sithe sizayenzakala, abathe basitshela sona ukuthi bazavulela abantu amanzi njengoba kuyisikhaleke ukubana isikhathi sekhisimusi. Njalo besicela sigqugquzela njalo kusithi council ukubana amanzi bawalethe njengokutsho kwabo.
Nangikhisimusi sefikile lapho abantu bathanda ukuhlangana ngezihlobo labangani bethakazelela leli khefu. Ingcwethi kwezempilakahle zithi abafisa ukwenza khonokho bengaqhubekela phambili, kodwa kumele bengakhohlwa ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 usakhona. Abantu kumele baqhubekele phambili ngokuhlonipha imithetho ekhona ejonge ukuvikela ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Ukubona njani lokho?
Ukubuthana ngesikhathi sekhefu kuwumkhuba wethu thizabantu abamnyama. Njalo siyasinanzelela ukubana injiva ziyasuka e-South Africa, labanye abahlala emazweni aphetsheya babuya bezovakatshela izihlobo zabo. Kodwa ngalesi sikhathi bantu bakithi besicela sinanzelele, sigqugquzela njalo ukubana sifake ama-mask, siyenze i-social distance nokugeza izandla. Yebo, ye akujwayelekalanga ukuthi abantu bangahlangani, njalo lokuvimbela abantu ukuthi bangahlangani into enzima kakhulu. Kodwa siyasicela ukubana nxa abantu behlangana bakhangelisise inani labo ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo siwunqobe. Yikho esikucelayo lathi njengenhlanganiso ukubana kuyisikhathi sekhisimusi, kuyisikhathi sekhefu, abantu befisa ukuya emakhaya, befisa ukuthokoza labangani lezihlobo, ukuthi bafake ama-mask, bagqoke ama-mask, bayenze i-social distance lokugeza izandla. Lokho esikugqugquzela kakhulu khona lokho.
Phosela amazwi akho okugcina kubalaleli, ikakhulukazi abayizakhamizi zakoBulawayo.
Ngithanda ukubonga njalo, ngiphosa amazwi ami okugcina ukubana njengabantu bakoBulawayo, asithandaneni, sizame ukuvikela abanye izihlobo labangane ukwenzela ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki. Sizame ngazo zonke indlela okungaminyani lapho kuhlangana khona abantu abaningi, kuma-supermarket, indawo ezingathi ziyaphithizela kakhulu. Njalo sifake ama-mask, sigqoke ama-mask, sigeze izandla njengoba usikhansele sesithembise ukuthi hhayi amanzi azavulwa ezimpompini. Siyakubonga khonokho. Njalo-ke okokugcina, asithandaneni bantu bakoBulawayo. Cabangela mina, cabangela lawe.